umuntu vele ayifuna ukukhulumela ngobingelele lakhe yabe kuyini ubangela uyini akumelanga akhulume ngobingelele ngelizwe lakho ngoba yilo lo dola alukumele ukhulume ngokulakha
ngodaba lo masakusheza ukhumbula umuntu ezithi xa kunjalo ngcono phela kufake izithembiso zenotho abantu bafakele bolabo ukuthi abephula umthetho kumbe bavimbe izokhetho
okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukusicelela ama-sanctions elizweni le-Zimbabwe njalo kufuna ukuthi wena ukhulume ngokuthi wena uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwi ezithembisweni njengazona lezo yikho kubalulekile khona kodwa yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe
kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyasesondile ukuthi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu lakho kuyabe ungaqondanga khonokho
funda ukuthula uqale ube right usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi ikhuluma niyasithukuthele ugcina usuphamanisa usenza into ongasoziphinde uyibisele futhi so njengoba ngishizo mina akula muntu elizwe lakithi ezimbabwe la omele abone ngantu ulelungelo elokuthi afuna ukuthi izimbabwe ijeziswe ungabona umuntu enjalo ukuthi uzivele hhayi kule nkinga khonapho
umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole kule cala babe sebekugweba kwezilengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwafana lokuthi ubulala umuntu kube kade uzama ukugenqula uhulumende bavela kuhambelani lokho kumele kususwe lokho
umongameli wethu he has been advocating ngokana kususe isigwebo sokubulala umuntu so leso sigwebo lesimbona ngantu phalamikathesi so sikhuluma izaba le-public hearing ukukhulumisa udaba lonalolana sikhangelele ukubana into ye-death penalty isuswe ingahlabi khona kodwa-ke umuntu ofuna ukubana ilizwe lakhe lijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele asuke umuntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu umuntu vele olungulele ukuthi ahlale jele kuphela kodwa i-death penalty hhayi umongameli laye ukhanya uyamisa sentona ikhishwe ngayilunganga.